ekhuluma esedale lePhalamende elitsha eMount Hampton, uncube uthe uzathatha imali ukumithelo efana lokukhweza ama-tollgates okungena kwempahla elizweni owe-VAT okunathwayo okulethukela eliningi eyezimota lokunye. Uncube uchasisele intatha lezindaba ze-Studio 7 ngemithelo ayibekileyo esithi lokhu kuzancedisa ukuba ilizwe lithole imali yokusekela inhlelo zikahulumende.
Okunye sikufakile lokho kutsha stay wealth tax, ngoba siyabona ukuthi khona abanye bethu bangcono kulabanye banothi, so sihlaba abanothileyo kabancede labo abanganothanga.
Uqhubeke esithi labo abasemsebenzini yokuthengisa kumele benze lokhu belamaphepha asemthethweni esithi nxa bengela maphepha kabasenelisi ukuthenga kumankampani alungisa impahla kumbe izitolo ezinkulu zama-wholesale. Uncube uphinde watshela idayi lephalamende ukuba uhulumende uzazakwenza ukuba izisebenzi zikahulumende zenelise ukubhadala imali yepension isuka kumali ebizwa kuthiwa ngama-COVID-19 allowances eholwa ngedola leMelika. Uncube uthe iholo lemali ephansi kwamadola azinkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 750,000 Zimbabwean dollars kayiselakho ukubhadalelwa umthelo. Iningi lithi imali eyethulwe nguNcube kayeneli lisithi ukukhwezwa kwemthelo kuzasinda kakhulu abangabayanga. Omunye wabatsho lokhu ngomela iluveve edayi lephalamende umnumzana Decent Bhajila, yena osole ibhajethi kaNcube.
Ibhajethi le elethwe nguminista namhlanje uminista uMthuli Ncube ilwisana lomphakathi ngendlela eziningi kakhulu. Baletha imihlobo eminenginengi yama-tax. Imihlobo le yama-tax izadala ukuthi intengo yezinto ikhwele kakhulu and umphakathi yiwo ozadubeka. Ungakhangela ukuthi nxa sokulethwa i-tax yethukela kutho ukuthi abayibo abantu abazathenga lelo thukela ekucineni, abazathenga lawo madrinki yibo abazadubeka kakhulu. Kuveza mhlophe njalo futhi ukuthi nxa sokuthiwa ama-toll gate azakhwezwa emgwaqweni egoqela umgwaqo wakoBulawayo, kutho ukuthi kuza kuba lezinto eziningi.
Lokhu kusekelwe ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza izimele umnumzana Masimba Kuchera othi okwenziwe nguNcube ukuza kwenza intengo yempahla ikhuphuke elizweni.
Kodwa besikhangelele ukuthi ubaba uMthuli ubeza khiphi IMTT, njalo ngibona njengani ukwengezelela ama-toll fees akwenzeyo uzaba nzima kakhulu, ngoba sekusitsho ukuthi i-transport isizakhwela ukuthi bakhave ama-toll gates lama-toll fees lawana.
Kodwa uNcube ukusolile lokhu esithi uhlelo lwakhe lolu luza kwenza ukuba uhulumende athole imali yokusekela indleko yezemfundo, izibhedlela lokunye.
Ach, ama-taxi kangibona ngani maningi. Ngibona ngani afake ngendlela efaneleyo, ngoba i-taxi iphuma ebantwini isiye njalo ebantwini. Kasikuthi uhulumende uyathatha imali apha ngokuyigcina nje, hatshi uyayibisela ebantwini ngokugebha izibholana, ngokubakha izibhedlela, kuthi izikolo, kuthi laba abangenelisiwe ama-disabled lawo njalo bancediswa. Ngithi konke kuye ebantwini, imigwaqo yonke ngeyethu sonke. So ukuthi i-tax inkulu kakhulu, hatshi nxa ngikhangele ngibona ngani silomsebenzi omkhulu kakhulu siya phambili.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Libert Moyo uthi uyethuswa ukuba impilo iza kuba nzima kumnyaka ozayo ngemva kokulalela uMthuli ekhuluma.
Uthuli Ncube asekwenzile lokho kokukhweza i-taxi kuzagcina kusiphambanisa lathi njengabantu ngenxa yokuthi intengo yama-goods yabisikhweli.
UNcube wabele isilinganiso sama-20 ekhulwini 20% kunhlelo zemfundo ukuthi izibhedlela zithole imali engaba isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% kubhajethi ka-2024. Iningi lisola ukuba imali eyethulwe nguNcube ibekwe ngedola leZimbabwe lona elivele selingasela sisindo. Abanye njalo ngabasola ukuba akazange axoxisane loZulu okweneleyo ngale budget yakhe engakayethuleli ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngise Mount Hamden, ngimlondolozi Ndlovu.